Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 6 Mabasa 2022 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
akwenzwe ngokhulumende weZimbabwe singathi yokuzama ukunamathisela umgano ofileyo ngeselotape izindola kalisancedi abantu kabalifuni abana confidence lana sokuthi uhulumende athena uzabhala ikhulu lezindola abantu bengalifuni akuncedi akuthuthukisa umnotho kahle kahle uyaqhubeka usifa ngoba kwenzakalayo intengo yempahla izaqhaza.
Abebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe babika ukubana baza kwethula imali entsha ehlangeneyo yephepha yamadola alikhulu i-100 Zimbabwe dollars kulabantu abangaba yisigidi lenxenye 1.5 million abenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe phakathi kwamaviki amabili edluleyo phansi kohlelo lukahulumende lokuphuma ijumo behlaba abantu leli jekiseni kusukisela mhla ka-21 wenyanga edluleyo ekambimbitho waphela ngo-3 Mabasa.
So we've got a show ukuthiwa khona honoring imbobo elezinto bona abatholi bembobo abathola kudala kusukisela ngo-1960 something up to right now yaba one of the lights of letting followers isinduza isinyezi amabhobesi and others. So the siyenza leyo ishow nge-Friday mhlaka 8 of April 2022. Therefore, 5 p.m.
is here to the 8th, Ebulawayo Senior Cup. Now, we're going to talk about the Arts Foundation of Ebulawayo. But we're going to talk about the Arts Foundation of Ebulawayo. We're going to talk about the Arts Foundation of Ebulawayo. Zonke lezo zizwa kulomsakazo. Abebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe babika ukubana baza kwethula imali entsha ehlangeneyo yamadola alikhulu Zimbabwe 100 dollars eyephepha. Le mali yethulwa phansi komthetho kahulumende we-Statutory Instrument 68A of 2022. Intetho lezindaba yethu uMavis Gama uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Zimbabwe singathi yokuzama ukunamathisela umgano ofileyo ngeselotape loba uzama ukubutha amanzi asechithekile into enzima kakhulu izindola kalisancedi abantu kabalifuni abana confidence lana sokuthi uhulumende athena uzabhala ikhulu lezindola abantu bengalifuni akuncedi akuthuthukisa umnotho kahle kahle uyaqhubeka usifa ngoba kwenzakalayo intengo yempahla izaqhaza. Izaqhaza ngezindola kula ngamanye amakarensi.
Ulandisa ngokuthi sizaphazamisa umnotho kangakanani lesi senzo sikahulumende uMnumzana Nondo.
Okubuhlungu kakhulu ukuthi izindola lelo liyaqhubeka lisiwa against rand okuyukuthi thina njengomkambo weSouth Africa esizama ukuthenga khona izinto eSouth Africa kuzasidulela nje. So kahle kahle injongo kahulumende angizwisisi kodwa okumqoka okucacayo kumuntu wonke ukuthi injongo yabantu lekahulumende zichiyene abantu bafuna impila kahle into zehambe kuhle uhulumende eyakhe injongo isegcekeni ufuna abaphezulu badle thina abaphansi sithwale nzima ngokunjalo sithi ngamafichane kuyacaca ukuthi uhulumende kabathanda abantu ababusayo
kwagcizelelwa njalo ngenye ingxethi uMnumzana Dumisani yathi wabo
infecti vele kakula lutho kuyatshintsha akutshintshi lutho kakustabilize ama-prizes even kaku-improve i-economy yaseZimbabwe njalo sikhangelela ukuthi ama-cost azaqhubeka lokhu ekhwela that is ama-cost ama-raw materials khangelela kwamakhampani ayimpothayo even i-cost of igetsi yamanzi konke sikhangelela ukuthi kungakhwela sesikhangela lathi thina nje abantu jikelele ama-cost of ama-basic commodities lakho njalo kuzakhwela.
Unyathi uveza njalo ukuba leli nyathelo likahulumende lizokwenza iqhubeke isesha amandlayo imali yakuleli xa iqhathaniswa leya kwamanye amazwe
ngenxa yokuthi inflation iyabe isiqansa i-exchange rate yezi iphakathi kwedola laseZimbabwe lamanye ama-currencies iyabe lokho elisiwa idola. Okumele kulungisiswe ngukhulumendo waseZimbabwe indaba i-policy on currency yinto emele ilungisiswe naleyo ukwenzela ukuthi into yonke kuze kube stagnant and i-economy irisponde. But i-$100 leyo kulethwa kwi-economy hayi singakhangelela okuhle kwakula lutho okutshintshayo.
Ukuza kwe-$100 kuveza kahle kamhlopho ukuthi imali yeZimbabwe eyawa amandla okuthenga okuza kwenza ukuthi izinto zikhwele ezitolo kwedlula lokho ekade zikho khona ngokuba phela nxa ngabe sehla amandla isiwa amandla izinto ziyakhwela. Uveza kahle kamhlophe futhi ukuthi lokho uhulumende ayekukhangelela ukuthi imali yeZimbabwe ingaqina amandla nxa iqathaniswa lerandi ledola lepawundi leyuro kakusiloqiniso akwenzakali ngoba phela ezomnotho kazimanga kahle. Imali kayiqini ezomnotho zingamanga kahle ezomnotho zidinga ipolitiki ukuthi ime kahle ukuze lazo zihambe ngendlela efaneleyo.
Ayisoze ke itshintshe lutho ngokubona kwethu okwenzakalayo ukuthi sesizabona nje ukuthi intengo ke ingaqalela phela ku-100 besibona okuningi ke kuyikuthi intengo ibisiqalela ku-50 ngokuthi yiyo phela imali enkulu sesiyabona ke izinto seziqalela ke ku-100 nale efakiweyo yikho esaye sikubone kulandelwa ngumkambo umkambo usuka ugijimele ke yona leyo imali ke ekhona efakiweyo.
Umhlali wakubulawayo uMnumzana Thabani Mabhena laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Ngizawuthola sokule 100 pond nothengele eZimbabwe kuyasisiza ngani kokweni lokuzeni vele ifile maye ilokuzeni ifile economic ifile kuyasiza ngani ukuba le 100 not ngoba ayitshintshi lutho nje. Akusincedinga lutho lokho mina ngubona lokho ngo-100 notho okwenzani le kulokuthi baqale balungise umnotho welizwe first. Asidingi imali enkulu thina sifuna ukuthi umnotho ube kahle first bese sikhuluma i-currency right.
Uhulumende uveze ukuba imali ehlangeneyo eye-100 pond esanda kuphawulwa izokuba isisebenza ngokusemthethweni kunsukwana ezilandelayo ngenyanga kaNtulikazi nyakenye. Uhulumende ngaphansi kwabebhanga le-RBZ waveza enye imali njalo ehlangeneyo yamadola angamashumi amahlanu i-50 bond. Ngimele iStudio 7 ngiseharare ngingumevis kamalo.
Kulabantu abangaba yisigidi lengxenye 1.5 million abenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phakathi kwamaviki amabili phansi kohlelo lukahulumende lokuphuma ijumo behlaba abantu ijekiseni leli kusukisela mhlaka-21 wenyanga edluleyo ekambimbitho lwaphela linyanga mhlaka-3 mabasa. Phansi kwalolu hlelo kuhlatshwe abaphezu kwesigidi esisodwa 1.1 million ijekiseni lakuqala abazinkulungwane eziphezu kwekhulu 116,607 bahlatshwa elesibili, kwathi abaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili 268,403 bahlatshwa elesithathu elebooster. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu leli jekiseni besekungani kumadolo nzima kunyanga ezedluleyo, obese kudala ukwesabela ubana amajekiseni edlula izigidi ezingamashumi amabili lambili 22 million doses ayethengwe nguhulumende angagcina elahlwa. Eleli Zimbabwe lalivele liqoqe ukuhlaba abantu abayizigidi ezilishumi 10 million ekupheleni kominyaka odluleyo oka 2021, kodwa akwenzakalanga njengokuhlela oyayikwenzile uhulumende. Kwagcina kuhlatshwe abaphezu kwezigidi ezintathu kuphela. Ngemva kohlelo lokuphuma ijumo sebezinkulungwane eziphezu kwezigidi ezinhlanu lengxenye 5.6 million asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala. Abayizigidi ezedlula ezine 4.4 million bahlatshwa elesibili, abaphansi kwengxenye yesigidi bahlatshwa elesithathu elebooster. Uhulumende weZimbabwe uthi uzasungula isigaba sesibili sokuphuma ijumo ehlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine kusukisela mhlaka 2 wenyanga ezayo ekaNkwenkwezi lusiyaphela mhlaka 15. Elemelika selinike ele-Ukraine izigidi ezilikhulu zamadola US$100 million yokuthenga izikhali zokulwisana lele-Russia eletheswa umlando wokubulala abantu mahlayana edolobheni le-Bucha abedlula amakhulu amathathu abaphoselwa egodini linye bagqitshelwa i-mass grave. Abanye babo babikwa babulawelwa ezindlini lemigwaqweni bengahlomanga. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ele Melika lenze lokhu kulandela umbiko oqakathekileyo owethulwe ngumongameli Volodymyr Zelensky izolo kuhlangothi lwezomvikela kunhlanganiso ye-United Nations, i-UN Security Council. I-Reuters ibika ukuba uZelensky ukubeke sobala ukuba ele-Russia lagongoda abantu abaningi labaphosela emgodini omkhulu, njalo abanye abafayo bajiywa emigwaqweni yezindlini. UZelensky uthi ele-Russia kumele lijeziswe ngoba libulele abantu njengenyamazana. Kodwa ele-Russia liyakuphika konke lokhu lisithi uhulumende kaZelensky nguye obulele abantu eBucha, Irpin lezinye indawo. Umfundisi uZenis Banda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uthi kuningi okwethusayo okwenzakala kule Ukraine.
Udaba lolu liyethusa kakhulu, kodwa thina siyakwazi ukuthi kulamanye amazwe ake yangena esingathi kuma-situations kumbe kumonakalo ofana nayo. Into eqakathekileyo kathesi ukuthi amazwe umhlaba wonke jikelele akusetshenzwe masinya ukuthi kumiswe ukulwa lokho okwenziwayo ngenxa yokuthi kutho ukuthi kulomonakalo omningi owenzakalayo omunye esingawuboniyo ofihlakeleyo. Okokuqala kumisa ukulwa ukwenzela ukuthi impilo zabantu zikwanise ukuthi sikwanise ukuthi sizigcine.
Usubanda uphinde wathi
okwesibili okusokuqakathekile ukuthi lindaba ngendlela esiyiyo yona sokumele i-United Nations ingenele kulolu daba, ibe yiyo engenayo ekhulumisana le-Russia, ekhulumisana labo NATO, ukwenzela ukuthi kube le ndlela okungakhangelisisa ukuthi kanti kwenzakalani. Njalo kokugcina ngibona ngani indaba izagcinisisiya e-Hague, ku-International Criminal Court, ukuthi kuyethoniswa kufunyane ukuthi kanti kwahamba njani, lawa mabutho abulalayo abethunywe ngubani, njalo yinto abebezenzela kumbe yinto abayithunywe ilizwe ele-Russia belikwazi ukuthi bayakwenza khonokho. Ngakho sokusiba licala elikhulu lelo okuyasomela ukuthi likhangele.
Umfundisi Raymond oku-Baptist Church kobulawayo uthi lokhu kuyafana lombhuqazo wegugurawondi.
Kuyasikhumbuza umbhuqazo i-genocide yokubulawa kwabantu ngendaba yegugurawundi. Ngoba nxa sihamba thina sisiye emaphandleni ezindawo ezitshiyeneyo esilobela kwendaweni kuthiwa ko-Johnson, eBalagwe ngapha, eTsholotsho, Chiyakuyakiwe, Gibixegu, endaweni ezitshiyeneyo kula mangcwaba ethiwa ngesikhiwa ngama shallow graves ngesinye isikhathi ubona inja isihambela ilethambo emlonyeni
umathi uthi okwenzakala kwele Ukraine kuzisa usizi
lokukhuya hlukuluza abantu okuthiwa ngesikhiwa i-trauma and recurrent trauma kutsho ukuthi i-trauma ukuhlukuluzwa okwanokuyana okwakudala kuyavuka futhi kungani yokuthunikisa abantu into embi sibili ukubulala abantu njengeswabanda
i-Associated Press ibika ukuba kulabantu abedlula izigidi ezisithupha 6 million asebebaleke kwele Ukraine bayaphephela kwamanye amazwe. Okwamanje abakhokhela umanyano we-European Union, i-NATO labanye sebefuna ukufakela ele-Russia ezinye izijeziso zenoto kulandela imbiko ethi babulala abantu mahlayana kwele Ukraine. Ngimele iStudio 7 ngise-Maryland ngingoKip Stube.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa loMnumzana Mbongeni Dube okhanda njalo olungisa izivalo lamafasitela ekwele South Africa. UDube utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana usebenza labantu ababili loba nje kwesinye isikhathi kunzima ukuthola imali elizweni leli.
Ngizala ePlumtree eZimbabwe ePlumtree okwamanje ngokuphila ngilapha eSouth Africa. Ekhole ngafika ngo-2010.
Ye, kwakunjani ufika kuze kube lamhlanje?
Kwakunzima impela ama challenges ayekhona kodwa ngokuthi ngafikela ezandleni sikamama nabomalume ngahlala nabo ngafunda nami umsebenzi. Oyizandla uma nje ngiyasebenza lami nami company I think ikona nje kuba ngcono ukuphila kwakho.
Ye kule company baliba.
Ngiyenza ama glass and aluminium. La ama sliding doors la esimanje manje ama aluminium ama windows. I think nje iyo nje ama windows akwa ezindlini this time. Ise modern windows and doors esofaka ema windows.
So kulungisa ngapi kona kho njalo uthola ngapi? Insimbi zakhona ukwazithi uhlanga.
Insimbi zakhona zitholakala ukuba indawo zakhona ngabo Conways nabo Shela inkona lapha eMidrand nase Centurion nase Randburg. Yina sithanga khona iMidrand then bese sithanga ama glass akhona la eMidrand line sala khona.
Kunzima kangakanani kwenza i-business leyo njalo nxa usukhangela kathesi kuyachova yini kumbe liyazamazama
nje. Siyazamazama nje akukho ukuchova okutheni siyazamazama ama challenges maningi as a umuntu angaphandle ngilapha kuleli lizwe amaphepha akhona engahlanganana ngendlela eziright okokuthi ama companies kwezindawo yathola ukuthi bafuna into ezibheleleyo zonke ezala njengokuthi mina ngabe ngenza ama shortcut into zami zingaphelelanga imisebenzi njena ngayitholanga ngaleyo ndlela kodwa khona hayi ngiyazama zama ukuthola le mncane la mendingine ukuthi ngikwanise ukuphila.
Ye asithi ke ngenyanga nxa sikhangela sibili kuyenelisa ukuthi uthengise ama windi yamafasitela amaningi anganani.
This day is very into engathi ngibhizi ngayo kakhulu ngama repairs. Isitoko nje esitsha esiyabe sifunwa ngabantu hayi kuphansi impela kuthulile especially iminyaka emuqala. Ngibhizi nje ngiku-repair into yama-slotting to angahambiyo iminyango engavaliyo amaglass apho kulezi ndlini. Yikho engikwenzayo these days.
So kathesi ngathi ulabantu abangaki osebenza labo khona?
Angilamajita nje awu-2-3 engisencedisana lawo ma nginomsebenzi. Siyancedisana nje lapha nalapha ngoba amakhampani zakhona amancane semaningi siyakwazi ukuncedisana ngalo sibize omunye ezongincedisa namambizi ezokuncedisa.
Luvula njani umsebenzi? Umsebenzi nxa usukhona nawe lekuzwa njani ukusukhona?
Ama-intanethi, ama-Google ads, i-intanethi yiyo esisebenza ngawo manje into zokumaketha ku-Google ngoba yonke into vele manje siku-Google yikho esikusebenzisayo ama-intanethi manje ukumaketha.
Uyangena ku-Google ufike wenzeni?
Ufike ufake i-profile yakho. Ufake ukuthi wena wenzakala i-Google Ads bayibiza bethi Google Ads kune-Google Ads ne-Google My Business uyangena nje lapho ufake i-profile yakho ama-address akho ama-numbers akho then kunemali efakwayo maybe ngathi ngeviki ngiyafaka almost 1000 rand so then sebeza ifaka khona le ku-internet.
Nxa ungenza njalo ke wena kuya kula ama-returns amahle kumbe kujalo ukuphuma njani?
Some good month kuwe na ma returns mpela na ubone ukuthi usebenzekile kwenye inyanga ungakhona ukuthi uthele uyenzele ku 3000 ungayenzanga imali e-10 but kwenye inyanga enhle nawe mpela uyasebenza plus nama reference sesisebenzile mpela indawo eziningi kwezinye indawo ufonela nje ngumuntu obone la oyenze khona ama references yamanye futhi asizayo ukuthi endaweni ezinjalo.
Isingathi ke uze uqale konke lokhu waqala njani ulo buciko wakho kumbe wapho ukucabanga nje ukuthi kahle ngenze lokho
ngasebenza ekampanini from ekampanini ngasebenza amakampani ngeba yi 3 ngafunda lami lo msebenzi wezandla ama aluminium then manje ngiqale before qali lockdown because lockdown mayiqala bengisebenzele ekhaya leso sikhathi seBulawayo sathi masizokuthi lize liyakazovala sabuya saza ngapha then yikho ngaqala khona ukwengena kwi-internet lami ngafaka ama-ads ami.
Yes, ngathi wakhasa ngamakampani amakhulu kumbe amakampani amancane lapho osebenza khona.
Kwakungamakampani amakhulu, kwakungamakampani amakhulu. Because the last year engivume kuyo nayo kuyikampani enkulu. It's a pity ngoba nje ibhosi yakhona seyatshona but it was a big company. La engigcine ngisebenza khona engaphuma la msebenzelo wakho.
Yes, ngathi khona manje ubona ngazani kuthova njani kodwa ngasukhangela.
Ngiyazama but ama-challenges akhona lapha nalapha but ngiyazama ukuthi ngiphile nami ngifake ukudla etafuleni. Ngizama ukuimprove impilo ibe ngcono but ngiyazama zama. Akula liprojekthi athi khona lokho.
Yeah, abafisa ukuthi baxhumane lawe khona lapho benze.
Inumber zami is 078-03-00-163. Umbongeni Dube. Isala eMidrand eThembisi endaweni ethi iseThembisi eMidrand.
Yeah, abuyiphindi inombolo yakho
078-03-00-163.
Valelisa abalaleli ba.
Siyabonga abantu abalaleleyo, siyacela lisupport yenu, silungiseleni izinto abasafisa ukwakha ekhaya. Siyayenza ama-windows siwaphathise labo malayitsha abakhona malayitsha abasincedisa. Siliphathi naseBulawayo futhi abafuna ukwakha izindlu zabo zibe zinhle. Sikhona siyalenzela iminyango nabawindows, ama-garage doors.
Umnumzana Mbongeni Dube isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa. Limuzwe ixoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 eseMidrand. Ele Botswana lithi lizaqala ukupha ingwalo ezitshengisa ukuthi abantu bahlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ezidindwe ngemitshina ukuze benelise ukuzisebenzisa ukuchapha imingcele. Kuleneni labeZimbabwe elilungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lePasiya ngesikhathi yamazwe angumakhelwane eqala ukuyekethisa iziqondiso ze-COVID-19. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Isikhulumi kugatsha olubona ezempilakahle kwele Botswana uDokotela Christopher Nyanga uthi uZulu uzaphiwa ingwalo ezidindwe ngomtshina ama-digital vaccine cards endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Unyanga uthi ofisi yakhe ibone inani liqonga labantu abadinga incwadi lezi ukuze zibaphathise ukuchapha imncele. Uthi banikeza incwadi ezidindwe ngemtshina uze kungasetshenziswa ezokuzibazela.
Dilotse ile khone go bona gore batho ga
ba sizama ukuthi simise ukuthi abantu basebenzisa incwadi abazithola ngodlo lokhu sesikubona kuqala ukwenzeka.
Amazwe angumakhelwana afana leBotswana, South Africa kanye leZimbabwe ayekethisa iziqondiso zokungena emngceleni labo abatshengisa ubufakazi bokuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 bevunyelwa ukungena kungela esinye isidingo. Labo abangahlatshwanga uzamele batshengise impumela yokuhlolwa i-COVID-19 itshengisa ukuthi abala mkhuhlane lo ingendala okudlula amalanga amathathu. Umnumzana Andreas Sibanda yena uphakathi weningi elikhanelwe ukuphuma lilubhekise ekhaya ngekhefu lePasika evikini ezayo. Uthi inyathela likahulumende lizabaphathisa ekulungiseleleni ihambo zabo kodwa uthi lokhu kulakho kudala uxokozela ngoba amalanga ekhefu esefikile.
Umbiko osuvele kuhulumende weBotswana ukuthi baza kuba lama electronic vaccination card ngibona ngani uzakhoza iconfusion ngoba ungakhayela sesisele lamalanga angu-9 kuphela ukuthi abantu beqalise ukuya kuholiday. Ngakho-ke mbona ngani kuzakhoza i-confusion eningi kakhulu. Lokhu ngabe yinto eqale ukwenziwa kusesele isikhathi.
kodwa uhulumende weBotswana ukuthi abafana lomzana Sibanda akumelanga bekhathazeke ngoba uhlelo lokuphathisa abantu lusenziwa ngesiphangiphangi kungathathi ngitsho ihola. Abantu kumele balobe besebenzisa incwadi ye-email bethole impendulo kungakahambi isikhathi. Umzana Mthabisi Dubena okhayelele ukuya ekhaya esuka eSouth Africa kuloko leBotswana uyayincoma imisebenzi yabohulumende bamazwe abangomakhelwane.
Mina ngibona ngathi kuyinto enhle ukuthi abantu bavumile ukuthi basebenzise ama-vaccination cards linyathelo elincomekayo ngoba wonke umuntu uphethe i-vaccination card kodwa ukuthi abantu basebenzise ama-digital cards lakho kezwakala ngoba kulama concerns ukuthi abanye abantu bangabe bephethe ama-vaccine cards awe-fake ngoba kulawo abantu abagangileyo phandle la abakwaziyo ukuzenza lezi zinto. So kuhle ukuthi le digital ibe khona.
Udube uthi ongakhathaza ukuthi njengoba kusetshenziswa imitshina kanye lezebulenjini kungaba lokuphazamiseka ngesikhathi abantu besithi bafaka isicelo sokuthola incwadi ezidindwe imitshina.
Kuqakathekile ukuthi abantu bangafaka ama-applications abo nge-last minute because within two ezifana le-internet you never know. Yikho kuphela esingakhathazeka ngakho sikhangelele ukuthi Easter isemaduzane. Kodwa hayi khona kulinyathelo elihle eliqondileyo ukuthi kusetshenziswa ama-digital vaccine cards kodwa akufuneki ukuthi kugcine kuyi-inconvenience abantu abafuna ukuya ekhaya nge-holiday.
Iningi belisehluleka ukuya ekhaya ngenxa yenhlawulo ephezulu ekade idingakala ikakhulu abantu behlula i-COVID-19 kusetshenziswa i-PCR test. Kodwa amazwe ambalwa ancelelayo neZimbabwe awasadingi i-PCR test. Kulabo abahlatshwe i-Jackson ngokupheleleyo bayavunyelwa ukuchapha kungela ezinye izidingo. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Abenhlanganiso yezemidlalo yemiculo lokulingisa iyethobela Arts Foundation yakobulawayo bathi balomcimbi abazawenza ngempela viki kusukisela ngolesihlanu usiyaphela ngomgqibelo kuleli dolobho. Lo mcimbi ujonge ukuba inhlonipho lokunanza umsebenzi omuhle owenziwa ngamaqhawe omdumo wembube abawubumba amaqembu eminyakeni engamashumi amahlanu edluleyo. Lawa maqembu ngagoqela oBlack Mfolosi, Imbizo, Sunduza, Amabhobesi lamanye. Sibe lethuba lokuxoxa lomqondisi owasungula inhlanganiso lo eyethobela Arts Foundation, uMnumzana Oscar Siziba, ngalo mcimbi wabo wangempela sonto.
Umcimbi sila ngoFriday organizwa yiThobela Arts Foundation, foundation esile 2 years operator, a registered foundation under National Arts Council of Zimbabwe. A promoter ama upcoming artists and the ezinama seasoned artists esenza ama shows lokunye. So we have got a show okuthiwa khona honoring Imbube legends ona abaculi bembube abacula kudala kusukela ngo-1960 something up to right now. Yabo honor the likes of Black Mfolosi, Sunduza, Isinyezi, Amabhobesi and others. So the siyenza leyo ishow nge-Friday mhlaka 8 April 2022. Therefore, ngo-5 PM siyafika u-8 eBulawayo Theatre. So kuyaba kumnandi ama-artist amayenza lekhona lapho performer enandisa yindosausa the Morning Star, iSunduza, iGrestars, iJongos, iBenben, Happy Boys, and then yindosausa teenagers, Men of Influence, and others.
Kungena ngemali yini?
Yebo, kungena ngemali, 5 yusa ukungena abadala abantwana 3 yusa.
Kungani liyenze ngesikhathi esifitshane? 5 to 8 ube.
Yes, yenze 5 to 8 because it's a 2-day event. The next day on Saturday, mhlaka 9 April, izabe isuka lapho izokhambisa ama-legends ethu ukuthi ebuka e-museum bakhophe njengoba sebe siba-owner bekuka i-individual zethu zeZimbabwe. Then sisuka lapho sizohamba siye emasilela lapho esizafika khona sesikholisa khona emindlini together sijabula sithokoze abafuna ukuthi bakwanise ukuthi bazokhuluma lama-legends bakhulume nabo bakholise babuze konke ababuzayo. I-free event izoba ngesaturday emasilela egwabalanda.
Susela sikhathi bani? Yephela sikhathi bani?
Okay, isukela ngo 12 eGwakalanda iziyophela ngo 6 ntambama langalona.
Lo bekungumnumzana Oscar Siziba, umqondisi wenhlanganiso eyethobela Arts Foundation esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo umpresident Jeremiah Nsithi. Asidibaneni ngo 4:06 kusasa ekuseni.